uthola ukuthi abantu banikezwe bonke nje kwasara ukuthi nje ngothi sikafuta sibuye sisulutshane nasand ukuthi iwazithi sinike 600 bags so laphana wathi asathu 209
ubona babangatholanga laphe leya kuthola khona bazathola yini kungakhathalekile ukuthi baphuma emzini kabani
sina sand ukuthi abatholileyo then the next time ngase buya sesinika labana bangatholanga
Sikulabo mhlawumbe abangazihlalela emakhaya besithi ukudla kwaviwa ngokuthi ungwaliphi bandla kuyini ongathanda ukukutsho kubo
mina ndingakuthuli khonokho vanti yabokuthi mina engikwaziyo ukuthi wathi yonke kumele ibuye laphana ibhenefithe njengokuthi yabiwathi 20 yonke njengokuthi usukwazi ukuthi uhlalele ukuthi uyasutha kumbeni hhayi njengokuthi hhayi ufuna abalamba yena uthi abe-right awusozwazi but abantu ababeeendlela babuya straight official kimi khona lapho bakhalaze nxa kukhona siyabancedisa